Kusasa sinomhlangano oqakathekileyo njengehlala yenza, siyake sibe lama-national executive meetings azafida ku-national council. So mainly ngiyabona okwakusasa sebesikhangela nje i-strategize ngiphathi ukuthi singasuka la silungiselele 2018 lo ama-next election siyabe kuyini esingakwenza. I-planning nje i-meeting esiyabe silayo. Of course I'm sure ngakhuluma nje okunye okungathi kuyahlupha elikuzwayo kumaphephandaba into zabomangoma lezi. One or two people may raise them, but it's not the key thing on the agenda. Associated phela sendaba esasikhuluma ngakho, kodwa ngibona omunye ngakuletha nje.
Ye, abalaleli bengathanda ukuzwa ukubana kathi ngobani ababe behlezi phansi bexoxisana.
Hayi, ababe behlezi phansi kusasa yi-national executives, khangelela ukuthi kuyabe kulama-provincial chairpersons. I don't know, not ama-provincial chairpersons azangena ku-national council. Kusasa sikhangela i-national executive eyabe labo-standing committee ogoqela utswangirayi abaphezulu khona ngale, lathi ama-portfolio secretaries, la manye ama-secretaries akhethwa ku-Congress iwahlangana kusasa. Mainly i-leadership eyakhethwa ku-Congress, inkokheli zakhethwa ku-Congress yize zihlangana kusasa. Kugoqela utswangirayi kufika konke la kuma-youth abakhethwa ku-Congress bayabe khona kusasa.
Umhlangano lo uyenzwa kuhlale isikhathi esinganani? Ngowakuqala yini lo mnyaka?
Lo mnyaka ngowesibili nxa ngingaphambanisi. Isikhathi esiningi siyayenza imihlangano enjengaleyi almost every month. Kodwa nxa imali zikhona, nxa imali iy'ndleko zakhona zingaziphezulu kakhulu, kwesinye isikhathi siyayichitha inyanga sibe lawo umhlangano emuva kwey'nyanga ezimbili. Kodwa lo nyaka engu-January, ekupheleni kuka-January nje, andiyabona ukuthi it's almost the first, sike saba lawo futhi sesivala umnyaka siya kukhisimusi khonapho kubo-23. Kubo 20 sake saba lawo umhlangano. So kulo mnyaka is the first national executive esizaba layo.